uNangagwa wethule amazwi la namuhla eNational Heroes ekhaya eHarare ngesikhathi kunanzwa usuku lwamaqhawe njalo kubekwa uambassador Johannes Thomana owayemelele Zimbabwe kwele Democratic Republic of Congo lo retired Commissioner General Milton Tsiziba obeyisiphathamandla kuhlangothi lukahulumende olukhangelane lentilongo eZimbabwe. Utshele inkulungwane lenkulungwane zabantu embuthwaneni lo ukuba kumele uZulu avotele ibandla leZANU-PF ukhetho oluzaqhutshwa ngeviki ezayo.
Alingeke libuswe ngabathengisi ababelandela abantu abayesinqindezela. Ngeke kwenzeke lokho lezi zinqumo amaqhawe ethu athi uTomana lo Tsiziba ababesimela.
UMnangagwa uthe ibandla lakhe yilo lodwa elingavikela ele Zimbabwe ekubusweni ngabamhlophe athi bafuna ukuphenduka eZimbabwe nxa kungavotelwa amabandla aphikisayo. Uphinde wasola izijezo zomnotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga agoqela eleMelika, eleBhilitani lamanye akumanyano we-European Union. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Gift Osalo Tsiziba, usola amazwi kaMnangagwa esithi ibandla leZANU-PF yilo elilabathengisi.
Engawubuza ukuthi yiwaphi amaphakethi kudakala ukuba nomnotho welizwe uyatshontshwa manje kwakule gold mafia yiZANU-PF. Ezibhedlela kula mithi yiZANU-PF. Imigwaqo ifile isigamba zodwa yiZANU-PF. Akula manzi yiZANU-PF. Abantu bayadubeka yiZANU-PF. Amasosha akhola imali engathengiyo eZANU-PF. Amapolisa akhola imali engathengiyo. Amatitsha. Uhulumende kajamisa uSimpu uthe wona uzabuya uzokupha abantu amatatigizi kumhlabathi.
Lokhu kusekelwe ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Herbert Jamuka.
Lawa ma-elections ayabonakalisa ukuthi iZANU-PF yiyo izawina kuma-elections, but iwina le-rigging strategy ungakhangela kwamanje iZANU-PF seyideploya abantu like bofazi bo-heritage bahamba bebetha abantu abadala. Abantu abadala bayashayiwa and bayalimala, imizi iyasha, abanye bayabaleka imizi yabo. Nendaba yepharty yeZANU-PF because yona ayifuni i-opposition.
Usenjani abakuhulumende lomdeni kaThomana lo Tsiziba bathi ilizwe lilahlekelwe ngamaqhawe abelwela uZulu. UMnumzana Tshingadube olilunga leZANU-PF njalo okudalela i-Central Committee uthi uTsiziba owalwa impi yenkululeko ekuZipra wayeyindoda emadodeni.
UTsiziba yila majaha abuya ngama-70 eZambia. Bathe befika laphana bazolungiselelwa inkokheli yenkomo kuthiwa yi-turning point. Sesiyeze sidiniwe kube sithana sicathi, so kumele sithane seyafika lamaphutha. Yikho-ke bathi besika bona bangeniswa ku-academy okuthiwa yi-Kohima eZambia.
Indodana kaTsiziba uMnumzana Peter Tsiziba ubonge kakhulu uMnangagwa ngokunikeza uyise isicoco seqhawe lesizwe. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uMnumzana Divine Hobe uthi kuqondile ukunanza amaqhawe elizwe.
Ilanga leli liqakatheke kakhulu ukuthi sokuye kwahlangana ilanga lama-heroes amaqhawe ethu, njalo sibeka laba ababili abasitshiyileyo. Ilanga leli liqakatheke ukuthini, liyisikhumbuzo sokuthi ilizwe lethu lifike lapha kanjani. Siyazi sonke ukuthi lifike lapha ngemva kwempi ebende kwafiwa. Sokulula kithi thina esiphila.
Kulabanye abantu abangananzi usuku lolu abathi ayilunganga indlela okukhethwa ngayo amaqhawe eZimbabwe. Ngimele i-67 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.